Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazinye ngombimbitho 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Like imali zelokam, ama grades, abanye bethu was still getting imali ama juniorises, iproblem esilayo njengamanje. Even ama selections ayenzwa ema school of nursing ethu. Uzabona ukuthi into eziningi ziyenzwa ngabantu abangaso amanesi, maybe odokotela labantu be-HR.
Abongi bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zabo kanye lezabodokotela kuqedwe ukukhalala umsebenzi kwabo osokubangele inhlupho kuZulu. Inkuthazo le iza abongi ababelethisa abantu labo besithi sebekhalele umsebenzi. Inhlanganiso ye-Amnesty International isiphe umnumzana iTaitsamara isicoco sokuba ngomunye wabantu abaphatheke kabanzi emkhankasweni wokulwela amalungelo oluntu. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethula umbiko wakhe oqakathekileyo okwakuqala edale leCongress lapho akhuthaze khona ukumanyana lokusebenzelana endawonye kukaZulu weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Amnesty International isiphe umnumzana iTaitsamara isicoco sokuba ngomunye wabantu abaphatheke kabanzi emkhankasweni wokulwela amalungelo oluntu owe Lifetime Achievement Award engakanyamalali eminyakeni emibili edluleyo. UTaitsamara wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacophi kumbe abasekeli bebandla leZANU-PF mhlaka 9 ngenyanga kaMbimbitho ngo-2015. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi wayangaphi lokuthi usaphila na. I-Amnesty International ithi uTaitsamara liqhawe mpela ebelilwela amalungelo oluntu lingela kwesaba. Sixhume omunye owayevame ukutshengisela lo Taitsamara besola umbuso kamongameli Robert Mugabe e-Africa Unity Square eHarare umnumzana Charles Nyoni.
Into ethabisayo kakhulu le etshengisa ukuthi i-Amnesty International layo ilandela indlela eyahanjwa ngu-Taitsamara eyokomsebenzi awuqalisayo lapha eZimbabwe. Njalo nje sibona ukuthi i-citizen movement esikhona kathesi lapha eZimbabwe yaqalwa ngu-Taitsamara, yiyo kathesi esilokhu isiqhutsha phambili umsebenzi lo awuthiyayo. So into ethabisayo kakhulu le kithi njengabangani bakhe ekusitshengisela ukuthi nje njengoba sesifika nje ukukhumbula iminyaka emibili elokhu ethunjiwe. Kanye Amnesty International ibambelana lathi ngokukhumbula ngokumupha le i-Lifetime Award.
Lapha angaba ukhona yena uTaitsamara kumbe uyaphila kumbe sowatshona, ubona ngani uzwa njani nxa ebona enanzwa ngalindlela khangela njalo ebona umzabalazo oyenziwa ngabantwana beZimbabwe?
Bona sibili engumuntu othabileyo, othabayo kakhulu, njalo engumuntu ojabulayo ukuthi umntakaZulu selandele inkuthazo yakhe yokuthi asukume azilwele inkululeko yakhe kuhulumende lo ohlukuluza abantwana beZimbabwe. Njalo kanye lokukhunjulwa akwenziwe i-Amnesty International yinto emthabisayo kakhulu lapha akhona eyokutshengisela ukuthi umsebenzi wakhe kanye nempilo yakhe ayiphongukuphelanga nje ukuphelela mahhala, kodwa nalabo labo abayiqakathekisayo laba abayi landfly.
Umnewabo uPatson Tsamara uthi uwenza ifilimu ngo iTai Tsamara. Kuchoni kumpilo kaTsamara lemsebenzi yakhe lokho?
Kutshengisa nje egcekeni ukuthi ibizo kumbe igama lika iTai Tsamara ayiso nje singathi ngesilungu i-ordinary bizo. Selisiba ibizo kumbe igama eliselifanana namabizo ayokhuluma sikhuluma amagama amakhulu afana nabo Nelson Mandela. Yikho lapho singakhuluma khona igama elika iTai Tsamara. Lokho okutshengisayo ukuthi ifilimu le eyenziwa ngumnawakhe uPatson Tsamara kanye bebambelana nabangani bakhe. Iqakathekisa umsebenzi omkhulu owaqaliswayo ngu-iTai Tsamara osuphuthwa nje ngabantwana bakaZimbabwe.
Umnumzana Charles Nyoni wayesebenza kakhulu lo mnumzana iTai Tsamara betshengisela e-Africa Unity Square besola umbuso kamongameli Mugabe. Abongila bongikazi namhla bakhuthaze uhulumende ukuthi alungisise izikhalazo zabo kanye lezabo dokotela ngokuphangisa ukuze babuyele emsebenzini kuqedwe inhlupho esezibhekane lezigulane ezibhedlela zikahulumende. Abongila bodokotela sebelamaviki amabili bekhalale umsebenzi bekhala ngeholo lokunye okuchiyeneyo. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo sabongi siza ngesikhathi izigaba eziningi zezibhedlela ezinkulu zikahulumende ezivalisa esechithungwiza leHarare Central Hospitals ziqhubeka zivalwa ngoba bengekho abangasiza izigulane. Abongi laba abaqale ukukhalala umsebenzi ngolwesibili bathi balezikhalazo eziningi eseziliminyaka emibili zilokhe zingakalungisiswa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo utshela intatheli izindaba ukuba okunye kwabakhonona ngakho ludaba lwebhonasi kanye lokusilela kwempahla lemichina yokusebenzisa.
Digitalism ministry tirikuona sokunge inotiona sevanhu vari pasi chaivo chainotitarisira pasi isusu sana mukoti ndobva
tirikuinakhangela sibona avogaja rezempila kahle besikhangelela phansi kakhulu thina avomongi thina sithi sokwanele silabomongi abafunde kakhulu abanamadegree ama-masters nama-PhD abangenelisa ukuziphatha lezo izikhundla zaphezulu siyazifuna lathi.
Okusekelwe ngabongi abakhulumisane lalomsakazo abangathandanga ukubethwa ngamagama
like imali zelocum ama grades abanye bethu was still getting imali ama junior nurses iproblem esilayo njengamanje even ama selections ayenzwa ema school of nursing ethu uzabona ukuthi into eziningi ziyenzwa ngabantu abangaso ama nurse maybe odokotela labantu be HR thina njengama nurses abasi involved.
Wakubeka sobala ukuba abasoke babuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingakalungisiswa okubalisa udaba lwamabonus hatshi amastanda njengalokho okuchiwo nguhulumende.
Into esiyifunayo ukuthi uhulumende esiyenzele singakayi emsebenzini ukuthi okokuqala basinike ibonus yethu. Bona bafuna ukusinika ama-stands instead of ibonus. Thina sithi hayi ama-stands asiwafuni, sifuna ibonus.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabongi laye ongathandanga ukubethwa ngegama.
Last year bayenze demolition ama houses, so bazasinika ngapi? What about 2019 2020? Bazasinika futhi ama stands, so laba we are confused. Sifuni imali ibonus ebozi ibonus lay siyenza ibudget ukuthi nxa ingabuya siyabhadala ama school fees, sibhadale ama exam fee abantwana, sithunyezele abadala emakhaya.
Ukhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa lapho beselapha izigulane.
Sila ama gloves, ama syringe, ama drugs okunika abagulayo. So lapha sicanga ngokuthi nxa singaqhubeka phambili ukusebenza abagulayo bazafa. So lapha sesitshengisa ukuthi i-government isincede lama resources lawo ukuqasa ama drugs, ama gloves, ama syringes.
Ngakuhlangothi lwabodokotela abenhlanganiso ebamelayo eyeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi odokotela bemba phansi ukuba abasoke baphindela emsebenzini kungakalungiswa abahlezi bekhala ngakho. Umkhokheli wale inhlanganiso uDr. Edgar Munatsi uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukulungisisa inhlupho zabo. Kwagcizelelwa ngumeli wesigaba seBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda otshengisa ukukhathazeka ngalokhu kwenza kukahulumende.
To minister ubona we-health kuleli lizwe ukhanya ngani yindoda eleleyo, yindoda engasukumeli phezulu ukuthi ilungisise izinto. Siyabona umumo kathesi kuminister of health ukuthi kuminjani, amadokotela aku-strike, abantu bayafa ezibhedlela, akula mali enikwayo kuministry of health.
Kungamaviki amabili odokotela laba beqala ukukhalala umsebenzi kungekho kubonakalayo okwenziwa nguhulumende ukulungisisa le nkinga. Kungalesi sizathu abenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission bekhuthaza ukuba kuxoxisanwe ngesiphangiphangi ukulondoloza impila kahle kaZulu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje abongi abasebenza kugatsha lokubelethisa omama esibhedlela seParirenyatwa eHarare labo bakhalale umsebenzi namuhla bekhala ngeholo kanye lokwandelwa ngumsebenzi. Abongi laba babambana labo dokotela labongi besibhedlela zikahulumende abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amabili edluleyo. Embikweni abawethule namuhla, abongi ababelethisa omama laba bathe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela sebesandelwa kakhulu ngumsebenzi osokusenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo ngemfanelo. Ngalokho bathi labo sebemile ukusebenza. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi ababelethisa omama kwezinye izibhedlela zikahulumende labo balakho ukukhalala umsebenzi njengabe Parirenyatwa. Sixoxe lo mfundisi uSeni Sibanda yena othi uhulumende kumele elungisise udaba lolu ngokuphangisa izigulane zingakafi mahlayana ngobunengi ezibhedlela.
Indaba le ibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela imali evela ikhona kathesi eZimbabwe sikhangela ukuthi uhulumende ubeqakethekisa izinto ezinjani. Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwamongameli esiya ngaphandle ethatha ikhefu uhambe lemali enengi kakhulu, njalo siyananzelela ukuthi kulenhlangothi zikahulumende ezifanana njengenhlangothi ezabalaba abacuphi, inhlangothi ezisebenza ngaphansi kwehofisi yakhe yena upresident, sinanzelele njalo ukuthi kuba khona ngathi ama-ministries inhlangothi zikahulumende ezinye zokuthi nxa uzikhangela uyabona ukuthi azincedi lutho, kodwa imali yonke iyakhona ngale. Ikanti lo umsebenzi okumele wenziwe ukwenzela ukuthi isizwe sethu sibe labantu abaphila ababa lempilo enhle abakwanisa ukwelatshwa nxa begula okukhona khona esisekelweni sombuso weZimbabwe. Sinanzelela ukuthi uhulumende kalandaba lakho kutshandiva. Ngakho lo nguhulumende obambe abantu beZimbabwe ngesandla esibuhlungu kakhulu. Kukhanya ngani ukukhala kwabantu lokudubeka kwabantu kalandaba lakho.
Ungathi kuphazamisa njani ezempilakahle ikakhulu izigulane ukukhalala umsebenzi kwabo odokotela labongi lokho?
Singananzelela ukuthi vele khona odokotela abaneli ababaningi kakhulu odokotela okumele ukuthi bebe khona, ngoba nxa sikhangela abakwaziyo bathi khona kulodokotela oyedwa ebantwini abayi-250,000, ikanti khona bamele ukuthi odokotela engxenye kube lodokotela oyedwa ebantwini abayi-10,000. Manje nxa khona sebekhalala imisebenzi kutho ukuthi vele hhayi sokungena ingozi, abantu abaningi baza kufa ezibhedlela ngenxa yokuthi kuyabe kungasela abantu ababakhangelayo. Siyakwazi ukuthi siphakathi komumo wokuthi akula namithi ezibhedlela zakhona. Nxa labo dokotela sebekhalele futhi kutho ukuthi hhayi ingozi esikhona is abantu abaningi baza kufa lapha eZimbabwe.
Umfundisi uSeni Sibanda obekhuluma leStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo izolo ntambama okwakuqala edale leCongress khonapha esikodlweni iWashington DC lapho akhuthaze khona ukumanyana lokusebenzelana ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
We are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms.
Ngilapha lamhlanje ukuzwe kwethula umbiko oqakathekileyo wokubambana lokusebenza ndawonye ovela enhlizweni yami.
UTrump uthe wethula umbiko lo uvela enhlizweni yakhe.
At the same time, my administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement and border security.
Sasifikile isikhathi sokulalela izikhalazo zezizalwane zeMelika zokuthi kuqiniswe imithetho ephathelene labo kuza lezomvikela. Ngale indlela kuzakhokhelela ekukhuphukiseni iholo lezizalwane zakuleli. Sifuna abantu beMelika babuyele esimeni sabo sokuthuthuka okungeke kwenzakala nxa kungalandelwa imithetho.
Uqhubeke wathi isikhathi sesiside elokhe ebona isigaba sabantu abahola imali ephansi bebhekane lenhlupho eziningi. Lona ilizwe leMelika lisisa imisebenzi kwamanye amazwe linganaki izizalwane zalo.
For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and
isikhathi sesiside silokhe sibona isigaba sabangatholi iholo elikhulu abemegiclass bebhekane lenhlupho thina njengelizwe sisisa imisebenzi kwamanye amazwe singanaki izizalwane zakuleli.
Wokuhlaziya amazwi kamnumzana Trump, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT khonapha eMelika.
Ngezinye indlela singathi sibone utshintsho oluthize from i-campaign rhetoric, so to speak, indlela akhambena ngayo uTrump langendlela aziprezente ngayo izolo. Izolo uziprezente more in a more presidential njengomongameli. So ngathi ngendlela eziningi abantu izizalwane zalayo e-America eziningi, I'm sure zijabulile mazizwa indlela uTrump akhuluma ngayo ekuthini athuthukise i-America versus.
Umongameli Trump uphinde wathi ukhangelele ukunquma usizo lokunikeza amanye amazwe imali. Lokhu kungaba kuyinto ezosiza umphakathini kweleMelika na, njalo kusazothinta ukudlwelwana okukhona phakathi okweZimbabwe leMelika na?
Yeah, well, the truth of the matter ukuthi kumele sinanzelele ukuthi uTrump wawina i-election ngokwenza ama-promise afana lalawo ku-electorate. I mean, ma uyibhekisisa into yakhona ile sense ngoba akulangqondo ukuthi i-America ispende izimali ezifana labo 50 trillion ngezimpi ezenzakala e-Middle East and all that. I-Zimbabwe has always been under ama-sanctions from kudala, even though siyazi ukuthi USAID and namanye ama-organization awe-government, they've been helping ama-non-government organizations for humanitarian purposes. So, ubuhlungu ukuthi size uTrump ethi ufuna utanqume usizo olufana lalolo. Ngakho I think angiboni ukuthi though most of ukuthi kuzoaffecta kakhulu ngoba kulama-philanthropists amaningi la e-America who are able to continue benikeza usizo kulabo abaludingayo ngaphandle njengabantu baseZimbabwe.
Yini umbono wakho mayelana ngesifiso sikamongameli Trump sokujikisa i-Obama kule?
Mina ngokwami ngibona ungathi into engekho right le afuna ukuyenza. Ngoba ekuqaleni laba bantu the reason benida i-Obamacare ukuthi abayenelisi ukuthi bathenge insurance from market from ama-insurance companies, i-healthcare insurance yabo.
I-policy ekamongameli Trump exoxisana ngendaba zama-Muslim njalo abantu abadabukela amanye amazwe ingathinta inotho kwelemelika na?
Ye, kakhulu ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-America ayi-exist in isolation in a bubble.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT khonapha eMelika. Umanyano wamabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhululekileyo owe-National Election Reform Agenda INERA uthi amalunga awo azatshengisela ezitaladeni mhlaka 22 kulinyanga esola imizamo kahulumende yokwemuka i-United Nations uhlelo lokudinga imitshina ezasetshenziswa ekubhaliseni abantu abalelungelo lokuvota e-biometric voter registration kits. Ugatsha lwe-UNDP yilo olwalukhokhela lolu hlelo lusebenzelana lohulumende, kodwa uhulumende usuke wasusa i-UNDP wazisa ukuthi sezasebenza yedwa kulolu hlelo. Lokho kusolo kakhulu ngamabandla aphikisayo wona athi injongo kahulumende ikuzama ukuqilibezela kukhetho oluzayo. Amalunga enera agoqela ibandla le-MDCT iTransform Zimbabwe lamanye. Inkampani yamandla kagetsi iZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi izakwakha isitishi sokugcinela ugetsi kobulawayo emzini weCowdrey Park kusiyaphela lonyaka. Kubika unompumelelo moyo.
Obona ngobudlelwano bale inkampani kahulumende eZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company unkosazana Priska Uthethe ugcizelele okukhulunywe ngumqondisi wenkampani yakhe umanjinela uJulian Chinembiri othe sebeqalile amalungiselelo okwakha isitishi seCowdrey Park.
IZTTDC ilohlelo lokwakha isubstation eCowdrey Park. iCowdrey Park substation le izanceda abantu abakha izindlu zabo kakutsha eCowdrey Park lezinye indawo eziqaqele eCowdrey Park ukuthi kube lula ukuthi bathole ugetsi. Abaningi abahlala endaweni lezi abalangetsi ngoba asila indawo enkulu, isubstation esilayo ayenelisi.
Ethi injongo yabo ikuthi umuntu wonke athole amandla kagetsi kunye lezinye izakhiwo eziqaqele ilokitshi leCowdrey Park
ukuthi inike bonke abantu abasendaweni ugetsi. So isubstation yethu le izasinceda thina njengeZTTDC ukuthi sinike ama-customer ethu amagetsi eduzane. Sikhangele ukuthi umnyaka usiyaphela oka-2017 abantu beCowdrey Park lendawo eziqaqele iCowdrey Park bebe sebekwanisa ukuthi labo bahambe emahofisi nethu baye aplaya ukuthi bathole amagetsi.
Unkosazana Uthethe utsho lamazwi ekuvulweni okusemthethweni komhlangano wamankampani agaya amandla kagetsi emazweni angasezansi e-Afrika jikelele owe-Southern Africa Power Pool SAP oqale izolo kobulawayo uphela kusasa.
Umhlangano lo sithi wona i-48th Southern African Power Pool Meetings. Umhlangano lo uleta inkampani zonke zamagetsi ezise Southern Africa. Inkulumo ezikhona la zikhangele ukuthi thina njenge Southern Africa kuyini esingakwenza ukuthi sincedise ukuthi abantu abahlala emazweni ethu ahlukeneyo bakwanise ukuthola amagetsi ngendlela ezilula njalo amagetsi echipile engabadureli.
Evula lo umhlangano we-SAP lamuhla owamachumi amane lasichiya ngalombili umphathintambo wezamandla kagetsi uDokotela Samuel Undenge uthe kuyajabulisa ukubona amakampani ezansi e-Afrika ehlangana ekhulumisana evumelana ngokutholisa uzulu amandla kagetsi okufanayo njalo ngentengo ephansi noma amandla kagetsi esilela njalo edula ukugaya. Amankampani aweChina lawo ayaphatheka kulo umhlangano ngenjongo yokudinga amathuba amahle kanye lokusebenzelana lamankampani awezansi e-Afrika. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Iziphathamandla zakwele South Africa zibikwa seziqalisile ukungena emankampanini zidinga abokuza abangela maphepha kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza oluqhamuke kumalanga ambalwa edluleyo. lanxa bekuke kwaba lencwadi kwesinye isikolo ebisithi abantwana abangela amaphepha labo bazaxotshwa. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele iStudio 7 ukuthi emhlanganweni abawenze izolo lomphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Malusi Gigaba uthe leli nyathelo kaliseyi kuthathwa.
Yebo, kunjalo. Siyakhumbula ukuthi ngeviki eliphelileyo kulezitolo ezakoSpire okungene khona abasebenzi bakahulumeni abe-immigration bekhangela abantu abasebenza khona ukuthi basebenzisa amaphepha asemthethweni kubangekho emthethweni. Bakhona abantu ababotshiweyo loba ngilalo khade sinani labo, kodwa babotshiwe babotshela ukuthi banamaphepha kumbe abanamaphepha asemthethweni. Njalo uhulumeni uzama ukuthi aqinise umthetho lowo okuthi-ke i-60% kube izizalwane zase-South Africa ezisebenzela ikampani. Kanti-ke lukhona futhi uhlelo abalwenza kakhulu ngasedolobheni lasePitoli, lapho abangenela khona amakampani amashopu ukuthi abantu abakhonapho abanikazi bawo kambe bale mvumo yini ukuthi babe nazo lezi zitolo esingathi ngolwasemzini ama-licenses oku-operator isitolo. So luhlelo olukhona abantu abalufakileyo. Nxa khonapho behamba-ke bekhangela ama-licenses lawo bese bekhangela nabasebenzi abasebenza khona ukuthi banamaphepha aqondileyo.
Ezikolo ke khona kunjani?
Ezikolo ngomvulo ebusuku ntambama sike saba layo umphathi ntambo wezangaphakathi ubaba uGigaba wakuphika kule ncwadi le eke yaphuma ihamba ku-social media ukuthi abantwana abangela amaphepha akumelanga babe sesikolo.
Wona umumo unjani? Ukufuthelana lokhu kukhona na?
Ukufuthelana kukhona, kanti okunye futhi lezi dangi lazo sezithatha-ke sezingenela phakathi zibe sezicatha ngokuthi kumele kuxotshwe abangayisibo balapha kade bona besenza ubugebengu, ngoba sibonile laphana e-Egypt Town lapho uduze leGoli khona bengena emafemini betshontsha izinto zabantu labo ababuya ngaphandle. So-ke yikho lapho okuhlupha khona ukuthi lobugebengu sobungenile phakathi.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Liyakhuphuka izinga lamalungiselelo emidlalo yalonyaka eCastle Lager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Amaqembu omdlalo wenguqu adlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League asecolisisa amalungiselelo okukhetha abadlali abazawamela kumidlalo yalonyaka. Yona ekhangelelwe ukuqala ekuqaleni kwenyanga kamabasa. Njalo namhla ekuseni iqembu leChicken Inn linqobele abantu Rovers nge-3 kanya emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe enkundleni eluveve. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise isicoco ngomnyaka ka-2015 kodwa nyakenye liphutshe imidlalo yalo liphakathi laphakathi kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba lithengise abadlali abambalwa, ikanti lo mqeqeshi uJoey Antipas wayasebenzela elizweni leSouth Africa ngemva kokuphatheka kwalo kwimidlalo ye-African Champions League. Umqeqeshi wabonozinti weqembu leli uJulius Ndlovu uthi lo nyaka bakhangelele ukuqhuba ngcono njengoba bengalahlekelwanga ngabadlali ekupheleni kwanyakenye.
Ngathi 80% of the players so are returning from last year, 10% players from the juniors, then 10% players coming in from other teams. Igama lithi Chicken Inn liyatsho nje ukuthi it's a big brand, big team of which 2017 you are there to fight for honors.
Ngakwelinye icele iqembu lebantu Rovers like lahlala iminyaka ethile lisenkangala lidlala kusigaba sikaDivision 1 ngemva kokuba lihluleke ukuhlala ku-PSL okwemihla emibili eminyakeni edlileyo. Umqeqeshi u-Agent Sawo uthi noma kanjani lo nyaka iqembu lebantu Rovers lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu, loba nje lizaqhubekisela phambili umkhuba walo wokudlalisa abadlali abasakhulayo.
Ngamalungiselelo nje ahamba kahle, awuthi sesikuvike esihlanu in terms of pre-season. Sesidlalela ama-Premier League teams ayi-2. Ivele i-policy ye-club yiyona leyo ukuthi sipromote ama-players abafana abancane ukuthi batholeni i-platform yena leyo ukuthi balokhu sibadlale. Abantu Rovers come 2017 were here to compete and stay.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke
ihlanganisiwe Premier Soccer League la
eku 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.